sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthalono kawande fokusipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-20 Mvimbitho 2023 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kumi manzonzo kwele South Africa namuhla njengoba kulilanga elathiwa uZulu angene ezidaladeni etshengisela phezu kokusilela kwamandla kagetsi lokunye.
Njalo unabalandeli kakhulu abayintsha, intsha futhi lena ehlukunyezwe kakhulu yikusweleka kwemisebenzi.
Ababalisi bathi bahole inhlamba ngoba uhulumende engebengezelelanga iholo lanxa ezinye izisebenzi zakhe zithole iholo elithe xaxa ngeviki edluleyo.
Inhlamba ebuhlungu ngoba bebekhangelele ukuthi uhulumende oza engezelela iholo labo, njengalokhu bebesekuzwe izisebenzi zesibuthweni, izisebenzi zesiphodiseni.
Ivandla le-CCC lithi liyenelisa ukwenza imihlangano yevandla engayisiyo yomphakathi njengalokho okwenziwe kobulawayo ngempelasonto belomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
Kuyahlupha ukuthi thina hlanu kwethu emalokishi ngoba into esivamile kulezi nsuku ukuthi abezano bahlanyela abantu babo phakathi kwethu.
Umongameli Mnangagwa uphe isonto ye-St. Joseph eKezi isipho semali ezinkulungwane zamadola ezingamachumi amahlanu, $50,000, lezimota ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kumi manzonzo kwele South Africa lamuhla njengoba kulilanga elathiwa uZulu angene ezidaladeni atshengisele ngokusilela kwamandla kagetsi lokunye ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema. Ele-South Africa bese licitsha amandla kagetsi okwamahola amaningi kakhulu ngelanga, kodwa kusukela ngolwesihlanu kubikwa sokungela ubunzima okade bufana lensuku ezedluleyo. Izolo ebusuku abalandeli be-EFF bese beqalile ukungena ezitaladeni betshaya itoyitoyi e-Eastern Cape. Ngalokho amasotsha kunye lamapholisa asekusimo sokuvikela ilizwe ngamandla, njalo agcwele indawo zonke ezitaladeni. Imigwaqo kwezinye indawo ivaliwe, amapholisa efuna ukuvimba ukutshengisela lokhu. Kambe kuzahamba njani lamuhla? Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kumele okuqala nje sikwazi ukuthi liqembu lesithathu ubukhulu lepolitiki la eSouth Africa. Njalo unabalandeli kakhulu abayintsha, intsha futhi lena ehlukunyezwe kakhulu yikusweleka kwemisebenzi. Lokho nje kukodwa sibona ke enawo amandla, ngoba phela abantu abasha ngabantu abakhuthalela kakhulu izinto ezifana nazo lezi zamamashi nani ukubhikisha. Siphinde sithi indlela uhulumeni we-ANC okhanye esukuma ngayo ethinta zonke izinhlaka zikahulumeni ukuthi ziphakame ngokwemkhakha yazo yokusebenza. Ngoba izolo kumabona kude sibone nje abaphathintambo abaningi, amaminista, ekhuluma ngabazokwenza kwi-strike lesi esingasho nje futhi sithi kungokokuqala ukuthi sikubone kwenzeka. kwenzeka lokhu kulumeni ka ANC singasho sithi thina utshengise ukwethuka okumangalisayo nokuthi angathi uyahlukumeza amalungelo edemocracy entando yeningi ngoba ngendlela abakhulume ngayo ukuthi emaphoyiseni kuhle kwabizwa nalaba kade bethethe ilive nalaba kade bethethe ilive yokugula nalaba abatrenayo kuthiwe bonke bazobe besemsebenzini beqaphile kwaze kwashiwo futhi ukuthi abangasoze babuye noma abazofika abazophuza ukufika emsebenzini ukuthi bazojeziswa lokho nje kubodwa kusibonisa ukuthi uhulumeni kakhongolose wethuke kakhulu ngale march ekamalini kuyikwethusela ukuthi abantu besabe ukusingenela le strike futhi sizakhumbula ukuthi EFF ayihambi yodwa kulolu gwamando elibizayo inhlanganyela yabasebenzi i-federation i-SAFT eholwa nginobhala uvazi nayo imemezele ukuthi abasebenzi abangaphansi kwayo bazalungenela lolu kwayimbo federation ikele elandela ubukhosathu ngobukhulu lokho ke kuyasibonisa ukuthi akuzukuba nje into encane lesikhuluma ngayo ubeka udlebe lwakho phansi kuyabonakalisa ukuthi i-strike list izoba sikhulu okumangalisayo
sizwa kuthiwa abachayeli bamatexi labo bebesithi abasoze batshengisele kodwa sebethe labo bazangena ezitaladeni kungakutshengisani lokho
ekuqaleni babugandi inhlangano enkulu yosomatekisi beyishilo ukuthi bona abazi ukungenela lolu gwayimbo lolu kodwa ke ukushintsha kwabo kuyasibonisa phela isikhathi esiningi amatekisi uma kune strike efana nalezi avamise ukulinyazwa ngoba angithi yiwo athutha abantu so ngicabanga ukuthi bacabangele amalunga abo ukuthi imoto zabo zingathola ukulimala ngoba vele okuzokwenzeka ukuthi noma ngabe laba bagqugquzeli basistrike bethi sizoba nokuthula bekhuthaza futhi abantu ukuthi bengangeni bethathe eyitolo konke lokho kodwa ke okungenzeka ukuthi akusoze kube khona zingaba khona izehlakalo lapho ukuzoba khona ukungqukuzana phakathi kwaba bamashi laba namaphoyisa uma kwenzeka lokho kungenza ukuthi ukungqukuzana lokhu kugcine sekuchaphazela kakhulu nakwezinye nakweminye imikhakha.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ababalisi bathi bahole inhlamba ngoba uhulumende engabengezelelanga iholo lanxa ezinye izisebenzi zakhe zithole iholo elithe xaxa ngeviki edluleyo. Ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa abezempilakahle abakubutho kunye lamapholisa bangezelelwe iholo labo ngeviki edluleyo okwenza ukuthi iningi lithole amadola emelika angamakhulu amabili lamachumi amahlanu US$250 kwengezelelwa lengxenye yeholo ephiwa ngedola leZimbabwe. Kodwa amatitshala bathole yonale abavele beyithola nyanga zonke US$200 kuthi ingxenye abayithola ngedola leZimbabwe yala yilokhu injalo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ababalisi kuvuke phele bathole inhlamba. Inhlamba ebuhlungu ngoba bebekhangelele ukuthi uhulumende uza engezelela iholo labo njengalokhu ebesekuzwe izisebenzi zesibuthweni, izisebenzi zesipholiseni zikhuluma ngokuba zithole imali ethe xaxa. Thina njenge-athuzi esifuna ukuqala sikuqondise ukuthi asikhangelelanga uhulumende ukuthi asengezelele iholo. Sikhangele ukuthi uhulumende asinikeze iholo elisilingeneyo esithi nxa sikhangele inswelo zethu sibone ukuthi lizasenzela ngcono. Ngokunjalo iholo esilikhangeleleyo ukuthi uhulumende asinikeze lona $1,260. Kusethusi ukuthi uhulumende ayenze njengendlela ayenze ngayo. Uvele usiqophile kule njongo ngababalisi. Kumgceke xa ukhangela iholo lababalisi uliqathanisa lezinye izisebenzi.
Njengoba sisizwa kuthiwa lilinde impumela yomhlangano ozaba khona, ungasitshela ukuthi kuyini elikukhangeleleyo?
Eqinisweni thina njengababalisi ikakhulu njenge-athuzi le movement ehamba ngaphansi kwe-athuzi i-teachers for US dollar, kusela lutho esilukhangeleleyo olutsha kumpumela ye-NJNC. Okumele sikubeke mgceke ukuthi i-NJNC isiyehlulekile, uhulumende useyehlulekile. Ngokunjalo ababalisi ngaphansi kwe-athuzi le movement yethu i-teachers for US dollars sesizinika umlando wokuthi thina sizidingele i-1260. Lokhu sizakwenza ngokuthi izikolo uhulumende esebenzisa i-SSB uzivalile ngolwesihlanu, zizaze ziyevulwa izikolo sesiphiwe imali esiyifunayo. Esithanda ukugcizelela ukuthi asikhalali imisebenzi, kodwa kasisenelisi ukuya emsebenzini, asisenelisi ukuhamba sichiye imuli zethu zilambile, asisenelisi ukuhamba siyencedwa izakhamuzi emakhaya ngokudla, asisenelisi ukuhamba sinqunu. Uhulumende wonke lokhu kungumlando wakhe, nguye osedale ukuze sifike kule sisime sisithi thina asisenelisi. Ngokunjalo akula, ngifuna ukugcizelela kulokhu, akula mpumela esiyilindeleyo ngoba kuvele kakula ngqoqo. I-NJNC lohulumende sebehlangane amahlandla amane kungaphumi lutho. Pho kuyini okumele sikulinde? Silindeni thina sitshengiswa ukuthi vele akula muntu osinakayo. Sesisebenzisa isisekelo sombuso section 65 osinikeza igunya lokubhi ich osinikeza igunya lokungayi emsebenzini nxa sibona ukuthi abantu abafuni ukusinikeza iholo lethu elipheleleyo elizenza sihloniphe.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ, ubexoxa icingweni le-Studio 7 eselubhane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkundla.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnomzana Nelson Chamisa ubekubulawayo ngomgqibelo emhlanganweni labalandeli bebandla beqoqa umkhankaso okhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leli bandla likhala ngokuthi liyavinjwa ukwenza imihlangano lomphakathi. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo omnumzana Swithan Chirowotsa, saqala ngokumbuza ukuthi sebevunyelwa na ukwenza imihlangano.
So nxa sihlanganisa idola phana abantu bengakwazi ukuthi hayi ngamalunga wodwa yombeni izisebenzi ama-champions awe-Citizens Coalition for Change, nxa lokho kungachasiswanga kusuka kube angani sokule democracy, angani kukhululekile lapha ezweni. Hatsha kukhululekanga. Lokho amapholisa ala khona lapha kubulawela kwezinye izindawo yikuthi inkokheli ze-Citizens Coalition for Change zihlangane lomphakathi. Lokho yikho kwaliwa ngamapholisa besetshenzi iswa zinkokheli zezanu PF. Ngakho ke sibona ukuthi leyo ICO democracy, sibona ukuthi kubandezela abantu, kuncindezela abantu, ICO esavumelana tukona thina ukuthi kuzakwenzakala kwelethu ilizwe. Thina sifuna ilizwe elikhululekileyo ukuthi ibandla amabandla wonke ayakwanisa ukuthi ahlangane lomphakathi sikhathi befuna. Hathi ukuthi sonke isikhathi uhlangane kwethu kube yini to esiqutshelwa namapholisa. Angani sonke isikhathi sokumele kube amapholisa asizwele usizi ukuze thina sihlangane? Hayi, lokho sibona kuyinto embi kabi.
Manje ngokubona kwakho kutsho ukuthi imihlangano elizenzela yona
lingelilibandla kungayisiyo yokunxusa umphakathi iyaphumelela na
kuyahlupha ukuthi thina hlanu kwethu emalokishi ngoba into sivamile kulezi insuku ukuthi abezano bahlanyela abantu babo phakathi kwethu kuyokuthi amapolisa la asebenza nsitha labo sesike sabona bezama ukuthi bezenza ngani ngamalunga awe Citizens Coalition for Change bengena emhlanganeni uthi nxa usumveza umtshela ukuthi hayi phela wena umela kube la abesekhiphe isithupha sakhe esitshengisa ukuthi yena usebenzela uhulumende abeselethusa phela ngalowo mpholisa umbeni lo osebenza nsitha kumbe laba abagqoka ama-uniform etherapy suka kwethu sabantu abaningi khonokho so imhlangano eminingi vele kulezi nsuku isiyenzelwe ehofisini ngoba emalokishini ngani kuyasikhathaza siyabe sithakazele ukuthi nxa sihlangana kuhlangane amalunga awe Citizens Coalition for Change ungabi labantu esingabaziyo kuyokuthi njalo imhlangano esiba layo ehofisini siyancedakala kakhulu ehofisini edolobheni ngoba umkhethi uyazivumela ukuthi sihlangane thina sodwa kodwa umhlangano lo owumele siyabe sifuna ukuthi unxuswe umphakathi amapholisa alo akuvalile lokho kodwa uzananzela ukuthi abezanu bona hayi bahlangana mahlayana vele kungela muntu obalisayo vele mina yake mali ukuthi bona abezanu bayake be-apply yini emapholiseni njengobona umnangagu yena ubekhona insuku ezi-trade fair ehlana labantu ekhuluma into ze politics eze Zanu PF etshela izinduna ukuthi zisupport iZanu PF and so khonokana wenza umhlangano kahulumende awenze owe-party kusithi ukuthi umnanga govele yena usesiba lamarali amaningi kodwa ethi inkokheli umnumzana u-advocate Nelson Chamisa eyaliswa ngamapholisa asebenza phansi kukamnangakwa sibona kuyikuncindezela sibona kuyephula amalungelo olu
Hello ke ngumnumzana Sweden Jirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa izolo ubesekhezi eMatabeleland South lapho kade kulomkhosi wokunanza iminyaka elikhulu kwabunjwa isonto yamakholwa esiRoma eSt Joseph uMnangagwa uphe isonto le imali ezinkulungwane zamadola eMelika ezingamachumi amahlanu i-$50,000 imota yokuthwala izigulane i-ambulance lezinye njalo imota ezimbili ezokusebenzisa
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphepha ndaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi eSouth Africa liyananzelela incwadi yomthetho ndaba weICC iwarrant of arrest yokuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele abotshwe lanxa ekhangelelwe ukuya kwele South Africa emhlanganweni wamazwe enhlanganiso ye-BRIC owenzelwa khonale kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa ulandule imbiko yokuthi leli bandla ladlulisela phambili ukhetho lwebandla ama-primaries ngoba kunokudonselana kwamagquku Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani sanibonani ku studio 7 ngumkhaseni ngose makuseni aya mina ngiyaphila ngabanjani abanye ngithi guys let's tell another one about TRIPC party a new party new revolution guys it's a new agenda is a youth agenda go and registered to vote and a vote for TRIPC ngalibukisa lonje ngizilapha elikhona libe kahle yani ngiyaphila madoda noma ungaba sisemakhaya noma ngaba sekuphi let's vote for TRIPC and let's demand our revolution
struggle. Zanu PF ya siyala asla. Izi dimo. Uwe start wa nabazi zari visiye mpini. Siyala asli zanu PF. Senga masela. Sile choncha yonjindu. Asfotele. Ubabusha misi. Tungu ketu olucha. Tungu unkonche. Unkokele olucha. Tinya yonjindu. Nabo.
Sanbonani. Studio 7. Abalaleli kanjalo nabasakazi kuStudio 7 ukhuluma ngumthenjwa uNdlovu ngokuzalwa osabeni laphana eplumtree. Mina nginesicelo kakhulu kulamadoda lawo oJoseph Chuma nabo Believe Gawule abahlezi besihlambela amanga lapha kuStudio 7. Besicela ukuthi basikhuzele abantu bezani laba abathi nxa kuregister abantu lapha kuma-registration centers njengoba kuregister voice yakhe babakhuze ukuthi abasuke laphana kuma-registration centers. It's illegal ukuthi bathathe ama-serial numbers abantu abaregistayo bababuza ama-address nama-phone numbers. That is intimidation. So yiyo nje into esikhala ngayo. The state election le ezayo ibe free and fair, abantu bangethuselwa ama-serial numbers ana ayenza abantu bengabi comfortable, benza abantu bangakhululeki. Besicela ngithi bakwenze khona lokhuyana istage ithi basihlambele amanga every day lapha ku-Studio 7. Sicela ukuthi balungise leyo nto. La maphoyisa besicela ukuthi i-ZRP isisebenzele ilungise leyo nto leyo, ikhiphe bonke labantu bezana bakuma-registration centers ngenxa yokuthi benza into engekho emthethweni. Leveki kufanele ukuthi ibe lezwi ngalokhu. Asifuni ukuthi next time osigumba lapha bese be-announce ama-election engathi ukuthi i-election ibikahle kanti abantu bezana babhizi bayithusela abantu kuma-centers laphana. Besicela nje ukuthi basebenze ngaleyo ndlela. Ngiyabonga.
Studio 7 njani nonke. Olungelelayo Chuma plan to koma plan. Phela kakhulu abantu benanzelele iZANU PF. IZANU PF ngicabanga ukuthi sonke sifuna ukuvotela iqembu elizawina. Kodwa iZANU PF ngoba iyarobha singisho mina ukuthi iZANU PF kungenzeka ibisirobhile already. La ikhona vele iZANU PF isiwinile already. Into leyo ake siyifihle ngoba yenzeka every year. Siyabonga.
Studio 7 linjani? Hayi thina sifuna ukudubeka lapha koBulawayo la. Akusahambeki emagangeni lapha sesihamba sinyathila inkuba abantu la. Akulamanzi. IBulawayo yonke akulamanzi. Ngapha special kuma Western suburbs. Then ugetsi uhamba suku zonke ngapho 5. Wake waqalisa indaba yeregistration nje uhamba suku zonke ngama 5. So into leyo yenzakala ngabomu. Amagetsi bacitsha ngabomu ukuthi leyo youth engakaregisti. Ningaregisti ngoba village obviously ukuthi izavotela bani. Okwesibili la isisisi yakhona eyiyona ebusi iBulawayo iyehlule. Nanku siyahlupheka abantu abake babone ukuthi abantu beharareve laba la-interest lathi. Akulamuntu even okhomentayo ngokuthi amanzi wayengekho. Ucela abantu bake bafunde bavotele umthwakazi this time. Sizazilungisela into zethu. Konke siza kulungisa. Siyabonga.
Studio 7, sanibonani basakwazi nabalandeli bakho. Hayi mina Studio 7 ngathi seyangixaka mina. Akulalanga kungakhulunywa nge-CCC nezano zombili nje yizo ezikhulunywayo kuphela. Amanye amabandla akithi labo zaphu labo MRP akukhulunywa ngabo. Ngitsho nje kuphawulwa nje kuthiwa kufaka umubono kubizwa abantu be-CCC labezano. Hayi Studio 7 ukukhululeka kwakho mina sengathi kuyangixaka mbijana. Asazi njalo ukuthi abanye bakubona kanjani. Kodwa mina ngibona sengathi ulokufeva nje uhlangothi oluthize. Sicela nje wonke amabandla owaphathe ngokufana. If kule nto kumele kukhulunywe ngayo, unikeze wonke amabandla ithuba lokuthi lawo aziphawulele ngaleyo nto. Hayi ngiyabonga kuleyo ndawo.
Yebo, basakazi bami abathandekayo bonke be-Studio 7, hayi ngithanda ukubonga impela kulokho elinokusiphathela khona. Kodwa iproblem nje sisuke sibe nayo la. Mina ngila ehobhodo eplumtree. Sile problem enkulu kakhulu, abantu siyahlupheka kakhulukazi la. Inkulumo le ekhulunywa ngokugawula esikhathini esiningi ifaka ilaka, ibuye ifake ubuyanga, ibuye ifake okusihlupheka okusezingeni eliphezulu kakhulu, okokuthi abantu abangabe behlala endaweni yabo bese bebonakala behlupheka ngalolu hlobo lusizi kabi lolu olusuke lukhulunywa ngokugawule ngesikhathi esingafanelanga. Ngiyabonga nami angifuna ukuthi ngizazise igama. Ngiyabonga ngila ehobhodo.
Ndivuka njani ku-Studio 7? 7 salubonani ku studio 7 abasiklalela indaba ezinhle ezirachisa sibanda bonke engabaqambanga amabiso lokhulumayo ngomzinga edube wecholotsho komachudu nakomazivisa bengicela lingidilisele lumlayezo ngidinga ubaba wami uFrancis Dube ngethukana laye ngo-96 siselubanda elubanda emkhombo ongabe emasi bengicela engincede ngobaba wami mina ngizalwa ngumathuma elubane eshabuko ndaphi ongabe emazi uFrancis Dube ophuma echolotsho komazivisa umajudu ngicela engibambe kunamba ezithi plus 2671668430 ngeze kutswana ngicela engibambe ngizaziphinda futhi plus 2671668430 ngicela ningcede siwa amahlabezulu ongabe emazi engithinte inamba enzunezi engizikhumbuleyo yenumzinga eduke wakumajudu lakumazisa kwele tsholotsho ngiphuma komvundane yikho lapho aphuma khona ubaba ongizalayo senge ngahamba khona ngale ngathola udade wabo labo bangibuza ngoba ongabe emazi ngicela engincede bantu benkosi ngiyabona
njani balaleli labasakazi siyabonga Studio 7 esilingayo namalanga wonke sizokumthakazelela kakhulu noma ukhuluma indaba ezeqiniso mina engikhulumayo ngoqhubekani ngokusuka ngisukela ubhale esigabeni sesilwane ananto kukudana kakhulu nokukhathazeka umbuzo wami kakhulu ngiqondisa kugawula ukuthi kathi waye kuwona bezalo PF kuvini ma kuthiwa bawonile awukwazi uzezini one time kuwe kuthiwa kubotshiwe umuntu wezalo PF uwonile kubotshwa abanye amabandla yibo okuzwakala kuthiwa babotshiwe bona ikuthi bayenza kahle bengabotshwa bekuwona kangakeni izweni kodwa niyeke uzwe ukuthi kuthiwa ubotshiwe hhayi amapholisa eZimbabwe please ayekele ukuhlukumeza hhayi ayekele sibili ukuhlukumeza abantu asazijona atholani okukhulu iphathi ezalo le iphathi engcolileyo ayiphathi gawula iphathi yenayi izano sibili singcolile sibili sizalwe izano vele sibuyazi ukuthi idume ngokubi lamanje lokugidume ngokuba awugcolo bantu sukwanele
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence useze wachothoza wayengumongameli umnumzana Donald Trump. UPence ngomunye laye okuthiwa uzancintisa isikhundla sokuba ngumongameli kukhetho lomnyaka ozayo. Wayekhona esigodlweni seCapitol nyakenye abasekeli bakaTrump baze bangene ngamandla befuna ukuthi kugenqulwe impumela yokhetho. Sixoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence owayengu-vice president kaTrump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo Trump. Uyakwazi ukuthi uTrump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sevuma izono zikaTrump ezika-January 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili sechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6. So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump. Ngombono wami mbonakani kuma-Republican primaries ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi ukuthi imelane lo Biden kumbe le candidate yama Democrat. Umuntu onjengo Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbona ngani ule chance xa ukuthi ama Republican esedlulile ku Trump. Ngombono wami mbona ama Republican amaningi asefa ku Trump ku rearview mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani u Pence ule high chance ukuthi abe yi candidate yama Republican ezahlangana le candidate yama Democrat, whether kabe ungu Biden ebephenduka kumbe kuzaba lo leli tikiti elehlukeneyo. Ngombono wami ngibonalo Pence uzapha ama Republican i better fighting chance than ukuthi belethe u Trump njalo njalo.
Lo ke ngumnumzana Busane Ntini olandela izombusazwe wele Melika obesikhuluma la ecingweni ekhona pha eNew York. Esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibane njalo kusasa esikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama lamhlanje.